Akusimangalisi into enziwa nguMonzora ngenxa yokuthi uhlose ukufeza izifiso zezano. Liyakwazi ivike pelileyo udeputy mayor weMDCA uwinile. Khonoko kuhlo kwamconulwa kwamyangisa njengoba lisazi ukuthi vele lama by-election bayawayisaba abalabantu basebenzela iZANU PF. Thina siyabonga ibandla lethu lama councillor ethu lama MP ethu azimiseleyo ukuthi kungcono baxotshwe ngabantu abasebenzisa ubugovu lobutsotsi. Lokhu njalo kutshengisa ukuthi ama-councillors amaningi lama-MPs asalayo athi alandela uMonzora hatshi bacatshile nje ngoba kule ndlala njalo bafuna ukunambitha lokhu ebekhona phana, kodwa umoya wabo sesikhulume lawo sabezwa ukuthi bacatshile vele kabazange bakhombe uMonzora ngitsho lezano.
Bakhona abathi kumele liguqule ibizo lebandla ngoba nxa lingakwenzanga lokho lizahlangana lodubo olufanayo kukhetho oluzayo lixotshelwe njalo amalunga nguMonzora.
Ngikhumbula waphuma mhlophe unational spokesperson advocate Mahere wathi lokhu siyakweluka sizahambe ebantwini abantu bazakhuluma abakufunayo. Kodwa kwamanje yithi esilebizo okuthiwa yi-MDC Alliance. Yekela abantu bazaba hlulela, abantu bazondile ngobuMonzora ngowezano, iZANU nguMonzora. Yikho ke konke lokhu kuzasipha isithuba elihle sesitshela abantu labantu bayazibonela ngoba isikhathi esiningi abantu bayabe bethandabuza ukuthi kanti inyoka le ilamakhanda amabili inyoka bani. Khathesi sebebonile mhlophe ukuthi ama-court akhona, ama-opposition angkhona we-Pollard njengoba uMonzora sokusala amalanga amabili nje ukuthi ebe yi-Pollard. Inyamazana iphi? iZANU.